Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla enganqoba na kukhetho.
Udibona lapha ukuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli.
Umhulumende weHomafeza asebe kwenzile khathesi yokuthi sokulaloko kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asilani document uyafika nje afaka ama-fingerprint akhe kuhle kube lula.
Izakhamizi zesigaba seMathebelele North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi osekubangele ukungenzi kahle kwabantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Umbuzo lo ulandela inkulumo kaMawarire ebulenjini beFacebook lapho azise ukuba ulakho kudinga usekelo lokuba ngumongameli nxa ixesha lingavuleka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda othi yena uMawarire uyabe ezimotshela isikhathi nxa engafuna ukuba ngumongameli welizwe.
Ke yuthi ukusekelwa ngabantu nxa ungakangeni kwezombusazwe kulomahluko lokuthi bakusekela ngalipi nxa usukwezombusazwe kulomahluko omkhulu kakhulu. Ngakho ithuba lakhe angiliboni lilikhulu kakhulu kulesi sikhathi.
Kodwa bakhona abathi uphiwe lapha emlonyeni njalo ukhanya engumuntu okhaliphileyo, asikho na okungenza ukubana abe ngumuntu ongathola usekelo.
Ye udiwo lweze politiki ukuthi ngaku into zangkhona kazipheleli lapho, ziphelele ukuthini uzafanele aqalise ukudinga izimali zokuhambisa umkhankaso wakhe njalo adinge labantu abazafuna ukusebenza laye, abantu labo abazamsebenzela bakwazi ukuthi kusetshenzwa njani njalo besikhathi esincane kakhulu sokuthi aphumelele enguyedwana nje ngoba abantu abamaziyo abacabanga ukuthi akaphumelela abantu abasemadolobheni kuphela laba ku-internet ababonakala ababona lapha kubo-Facebook njalo njalo. So lo baye labantu abamthandayo bakhona abanye abangakamzwisisi kangako khona ukhombonani ukuzamhlupha kakhulu.
Kodwa asithi engangena emaphandleni akhankase azithi yena nguye.
Udibona lapha ukuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 Ekwele Bilitani. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli. Linkamba ivulwe kusemthethweni ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa izolo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ubesemkhosini lo lapho okuphawulwe khona linkamba.
siyakwazi ukuthi kudala indawo leyi ibokunzima ukuthi abantu bengene khona kuloko ganga, abantu belala emzileni, abanye bebhadalisa izimali ngoba abantu bebehlala isikhathi benga anesithi bangene phakathi bafake iy'khalazo zabo. Umhulumende wehomafeza asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asylum document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe, kuhle kube lula. Yinto umongameli uZuma kade evula namuhla, kanti-ke futhi kade besebetshintsha-ke ibizo lendawo leyo lisuswa ukuthi Maraba Study zokuthiwa iDesmond Tutu Refugee Center, ukuze bathi bona babizwe ngobaba umfundisi uThutu yikuthi ngumuntu owamela amalungelo abantu ikakhulu kwele South Africa. Bathi labo bafuna ukuhamba enyathelweni zakhe ukuthi bamela amalungelo abantu abasuka emazweni athiyeneyo bebaleka becela ukuthi bezophephela lapha e-South Africa.
Nxa umuntu efuna ukuyaphephela khona kuyini kahle kahle okufunakalayo?
Umuntu nxa efuna ukuyaphephela khona sebekwenza khathesi okuyikho kumumethwe yilokho esingabiza sithi green paper. Bazama ukuthi batshintshe umthetho khona loku amend Refugee Act yokuthi umuntu nxa engena kumele ahle azitshe ukuthi yena uyisiphepheli. Banike incwadi engathatha insuku ezingu-14, incwadi leyo abese siyacela ukwenza appointment eDesmond Tutu Refugee Center, sebemnika khona iphepha okuthiwa i-asylum document. Bengamnika-ke iphepha lelo kuthiwa i-asylum document sebezabe lokhu bekhangela emuva lapho asuka khona ukuthi into leyo athi yena uyibalekele iyiqiniso yini. Bengabona ukuthi into leyo iyiqiniso sebemnika lokho kuthiwa i-refugee status, kodwa nxa kungayisikho qiniso bahambisele. Abanye abangenayo babe namapassport nxa bengena e-board, abanye babe ngenawo ama-passport. Kodwa laba sebephakathi okwenzakala khathesi yikuthi umuntu uhambe ephethe i-passport yakhe, i-passport yakhe bafike bayithathe bayigcine. Nxa-ke lokho esefisa ukubuyela ekhaya usecancel i-application yakhe ye-asylum.
Hello-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi okubikwayo ebangela ukuthi abantwababo bengayenzi kahle esikolo. Sixoxe lomunye umzali olomntwana ongayenzanga kahle izifundo zakhe eDete, umnumzana Stanley Torima.
Mina ngiyisakhamizi eseDete, engihlala eDete, ngilomntwana ofunda eDete ema-secondary school. We are not happy with the results kubantwana abahlala la ama-examinations a-2016 umnyaka ophelileyo. Isikolo sethu iDete ema-secondary school izuze 14% out of the 59 students candidates who set for the examinations. So it's so pathetic. Kuyayangisa. Ubuhlungu, angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini.
Manje ubona ungani kuyini okungaba kubangele ukuthi abantwana bengayenzi kahle?
Umphathi isikolo wathi esi-adresa kule abayibizayo ukuthi i-annual general meeting, wathi enye imbangela ngeyokuthi i-Ministry of Education iya-deploy untrained teachers to come and teach ezikoleni khonapha. Thina we said, how can that happen? They should do deploy trained personnel. Then umphathi isikolo wathi esithi the Ministry of Education iyasiya ukuthi they are no longer employing. But the million-dollar question ngeyokuthi, if they are no longer employing, why are they employing untrained teachers? It would rather be good kuti bona they employ qualified personnel on contract basis. So impendo yenaleyo vele ayisisuthisi. The Tema Secondary School isikolo sakudala, I don't know how many years ago. Isikhathi ungatra khona umbalisi uyabengatrenanga, isikhathi esana nxa ukuthi uyarelifa umuntu uyabe hambe kumaternity leave kumbe uyabe hambe ku-annual leave yakhe. So why kuyenzakala lapha especially ibhinga lewange?
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima, umzali womntwana ofunda eDete, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eDete.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafobe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho izakhamizi esezihlalela khona evalweni ngenxa yabobhinya. Ngilesakhamuzi umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Kwenzakalani lapho?
Kombimba baba Nkomo kulensumansumane yendaba esisenzakala lapha eyabantu asebedlengula njalo babe lobusela endaweni abantu besigabaza kombimba kusiya ezigabeni zebhambazi.
Kulezehlakalo ezingaku ngasibalela ukubana kwenzakaleni kwenzakalani?
Okokuqala isehlakalo esingasibala kulomama kulogogo ngoba ngugogo sibili umuntu osekhulile oleminyaka efika mhlawumbe 80 owakombimba laphana ufike wangenelwa ngabantu bafika bamdlengula baqeda laphana bamtshaya bamhlimaza okungangokuthi kuye kwafika esigabeni sokuthi uzewathwalelwa wahanjiswa esibhedlela. Kube sekubuya njalo kuba lesinye isigameko njalo esenzakale laphana kumvalela kuyinto njalo efanayo isenzakala ukudlengula lokutshintshelwa sokudlangile esigabeni esingazi ukuthi ngeqiniso kanti inhloso yakhona yalaba bafana ezigebenga lezi kanti kwenze njani abangaphi
amapolisa wona thini?
Amapolisa babunkomo njengoba sikhuluma basemkhondweni bayazama ukuthungatha umkhondo ukuthi babathole laba balisa ngoba kodwa kukhanya umfanekiso lokuthi ngabantu abanjani sebekutholile. Ngisitsho nje balokhu besabujikajika kuyena leyana indawo bezama ukuthi batholisise kahle ukuthi bengabe bengaphi laba bafana ukwenzela ukuthi baboshwe njengoba beyisigila mkhuba benje besenza izinto ezingalunganga esezifaka abantu ukuthi baphile ngendlela engalunganga bahlalele evalweni kukati bona basezigabeni zabo.
Kungaba izigilamkhuba eziningi lezi kumbe isigilamkhuba esisodwa athina amapolisa khonapho anakanela abantu abaningi yini?
Ngendlela okwenzeka ngakhona kubonakala ingathi ngabantu abambalwa ngoba kwenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke ebhambathi kuphinde kwenzeke lakombimba. So kungathi kusolakala ukuthi kungabe ngabantu abambalwa ababandakanyeka kulesi sigameko. Kodwa-ke kukhanya njalo bekungathi kuyasolakalela njalo labanye labafana abasuka besiza ezigabeni bezosebenza. Ukuthi sikufake kuxwayiseke kakhulu ukuthi abantu nxa bethatha la bafana langaba bebezosebenza babanikeze umlandu njalo babatshele kuyisolo ukuthi lapha esigabeni siphila njani, siphila ngokuthula langokuhlalipha abantu abadala. Njalo kube ukuthi abantu abasebenzayo kuyinto efaneleyo njalo ngingakhuluma ngayo phambilini ukuthi abantu kufanele ukuthi baregistiswe izithupha kwazakala ukuthi labo abantu bavela ngaphi ngoba izinto ezinje esikhathini esiningi zenziwa ngabantu abangazalwayo esigabeni. Yibo abavame ukuthi bathola besizakala besenza izigameko ezifana nalezi.
Izakhamizi zona zithini ngalolu daba?
Izakhamizi babunkomo ngike ngaxhumana lesinye isakhamizi esihlapha laphana kombimba kunzima into yakhona ngoba nakathesi kunzima ukuthi babona ukuthi njalo nxa bengabuya bathi bayathatha into le bayifake umthetho ezandleni zabo mhlawumbe ukuze jika usasa umthetho ubakhulele. Yikho basethe basanikeze amapholisa ithuba lokuthi abazame ukuthi bathungathe laba abalitha babona ukuthi bengenze njani. Kodwa nxa ngabe kuthekisele amapholisa izakhamizi zithi zizangenela ngoba abakwazi ukuthi bangahlala bekhangelane lesimo esinje kukanti into le iyaba-affecta bona bengabantu bengabahlali bakhona ngoba kusenzakala ebantwaneni babo kusenzakala ebazalini babo.
Abathe badlwengulwa laba uke wakhuluma ngogogo osele minyaka engamathumi ayisishiyagalombili abanye babo ngabantu abanganani?
Abanye babo ngabantu abasaqhinileyo kancane ngoba abanye ngabantu kade besayenza abakade bezihambela nje mhlawumbe uthole ukuthi ngumuntu osuka kombimba ehamba ngenyawo ethi ebhambazi. Nxa ungakhangela umkhandlo ukusuka kombimba uthi ebhambazi igusi lonke leliyana kungumango nje othile otshengisela ukuthi abantu abahamba kulwalo umango ngabantu abasaqhinileyo. Ugogo uluthizi kubona lokuthi bona bamlande emzini wakhe lele bamlanda phakathi ekhaya. Kodwa lo abanye laba ngabantu bethathela izimali bedlengule besendlela ezinzala bezama ukuthi bevelele emayitengo ebhoda besiza kombimba.
Phose lokucina tu.
Into engayitsho baba Nkomo ukuthi isicelo sami ngizothi bantu bakithi zamani ukuthi libe abantu especially kakhulu abangomama bengahambi ebusuku njalo abantu nxa kusizakala ubona ukuthi mhlawumbe uhlala wedwa noma lihlala lingobumama libalutshwana zamani ukuthi lilale ndawonye ukwenza ukuthi nxa kuthe kwafika into enjalo kube lo munye ozayenza ukuthi ahlambe umkhosi omakhelwane bezwe.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube, siyabonga.
Ngiyabonga lami baba Nkomo.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Diva Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
ngugama
namlela
mshweshwe
namlela nambaba.
Siyabonga Ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Sihlaziya udaba lokuthenga imota kaMayor ebiza imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Ms. Khandi, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngibingelele labalalele.
Njengezakhamizi lithini ngodaba lwemota kaMayor leyi okuthiwa iyafika yona more than $100,000?
Kulezi gaba ezimbili esizigalayo njengezakhamizi. Okokuqala siyananzelela ukuthi ubaba uMayor ubengasela moda, lokho siyakunanzelela njalo kuyadingeka ukuthi imoto abe layo. Sinanzelela futhi ukuthi bekukhanya ungathi nxa uMayor ehamba kwesikhathi ukuthi nxa ehlala eflyer especially nxa ewithin elizweni lapha kuba lohlupho lokuthi imali yakho nibaningi. So-ke i-principle kumbe ingqondo yokuthi uMayor athengele imota ebiyingqondo enhle asiyo ngqondo embi, kodwa sikutsho ukuthi siyananzelela imali ebhadele i-118,000 ngomumo esikubona kathi eselizweni abakhanya akhamizi yananzela ibani imali ngathi ningi, kodwa bese sithi zona sokulomkhubo omnye ongathi awumhlanga eZimbabwe ukuthi nxa umuntu esehamba kumbe mhlane ithemu yakhe iphele kuba uMayor uhamba le moto ilihlupho lwabantu. Abantu bathi bona nxa leyo moto ithengiwe iyi-property ye-council ukuthi lamhlana ithemu kaMayor expire imota leyo iyasala e-ofisini isetshenzwa ngulowo ongenayo. Izakhamizi lokho akubahlukuluzi, kodwa-ke nxa kuyikusithi ukuthi uMayor mhlane ithemu yakhe expire leyo moto iyahamba layo ibe yi-personal car, kulapho kulo hlupho khona. So ngezinye indlela sithi thina imota leyi sicela ukuthi ibe yi-property ye-council namhlana ithemu kaMayor expire imota leyi sali ku-council. Kungaba njalo kulahluko, kodwa nxa kufanele ukuthi uMayor sizihamba hambe le mota sokule problem.
Bekunga kunjani ukuthi kuthengwe imota elentengo engani phansi?
Sesingena kuloku angazi ukuthi ngesidlebe ngakufaka njani. Sesikhala lapho kuthiwa ngama-priorities, lapho ngivumelana lawo ukuthi ngomumo esiwukhayeleyo waseZimbabwe sokukhayeleyo ukuthi ngenxa yokuthi i-service delivery layo ngathi iyasileya lapha lalaphayana, imota ibikhangelelwe last time ungakhuphulaleya imota eyayithengiwe yayibalwa kuma-something thousand, khathesi wayinanzela is almost double. So lokho kutho izakhamizi lokukhonana ukuthi umethengele imota kulanto embi, kodwa intengo yayo yesuke yakhwela kakhulu and lokho abantu kuyabahlukuluza ukuthi hambe ngale uthathe leyo mali kwathengwa kumbe asithi thina imota ezingamaroli okwenzise eze-service delivery. Abantu bekuzabathokozisa ngoba imota ziyabe zibenefit i-community insuku ngensuku, kodwa-ke ukuthi intengo yale imota ebeyama-R18 yikho okuyi-problem, yikho okuyi-problem.
Manje njengezakhamizi izikhalazo zenu liziqhubele phambili yini?
Baba kanti enzakutshela khona ukuthi siseZimbabwe. EZimbabwe uhlupho yikuthi abantu baze balethe izikhalazo zabo, akulamuntu olalelayo. Lapho ngifuna ukukhuluma iqiniso lami lonke. Ziningi into esezilethiwe, uyakhumbula sihlala sikhulumisana emuva ngale sithi hayi kule nto ezihambi kusapha loku lalokhu, akulamuntu olalelayo. So-ke yilo hlupho esihlana lalo, kodwa ngile qiniso lokuthi kwelinye ilanga baza kuzwa ukuthi lahamizi yakhala ukuthi hathi bo nxa kusenziwa izinto ispecially sikhanye i-economy yelizwe leZimbabwe ake kuzanye ukuthi nxa umuntu thenga izinto ezile kuthi lezi zinto ezidurayo kube yimota ezizasebenza ku-service delivery, lapho sibili izakhamizi zicacile. Kodwa-ke ngibona ngathi hhayi, abantu sebekhulumile, ama-voices azwakele, kodwa njengoba ngithi yathi seZimbabwe yanxa abantu bekhulumile ungabona futhi kusasa kusenziwa futhi okunye okungahambelani nezakhamuzi. Yilo nje ishupho esiba lalo lweZimbabwe ukuthi abantu abalalelwa, abantu benza ngendlela ababona ngayo, kodwa bekhohlwa ukuthi phela imali vele ezakhamizini. Kuyisisiso sethu lo mnakano wethu ukuthi engxenye eZimbabwe sayesifike kupoyinti yokuthi abantu bebefunda ukulahlonipha abantu bebebakhipha imali. Ukuthi nxa abantu bengakhuluma abantu beke belalele ukuthi abantu bathi
hayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga kubalaleli sengathi ingaba losuku olulu.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC eVoice of America. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lodokotela Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights sicubungula isimo sezempilakahle elizweni. Siyakwamukela kuhlelo odokotela.
Siyabonga.
Nxa odokotela bekhalala umsebenzi kwenzakalani lapha ezibhedlela zikahulumende ikakhulu kwabesifazana?
Bababelethayo kuyabe bekhona abantu abayabe bezabancedisa, kodwa kuyabe kuncediswa kuphela labana abayasebesibelwa zesisana esengophumayo. Abanye bonke bayabe bekhazela mhlawumbe buyele izikhathi eziningi bayakubenza khazele buyele ekhaya nxa kuseduzane bekuhlalele emaduzaneni ukwenzela ukuthi nxa umntwana sebuya ekwanise ukuthola usizo. Kodwa akula muntu othi nxa esefelela lakhani kuthiwe khona ngoba odokotela abakho emsebenzini eswele ungcedo singalutshwane ukuba lama-situation kanjalo.
Ungasichathisela ukuthi isimo sezempilakahle elizweni siphatha njani umphakathi ikakhulu abesifazane?
Isimo sikhanya sisibi kulezi nsuku. Ukuswelakala kwemali nokuswelakala kwe-motivation yabodokotela laba abaye besemsebenzini. Kodwa abesifazane bavele bona beluhlupho nxangabe buya ukuzodinga usizo ukuthi yabodokotela. Izini kuma-research kwabonakala ukuthi kuyabanzimela ukuthi beze begcine sebefikile esibhedlela, ngoba singakhangela amasiko ethu athi abesifazane kumele beqale bebuze obaba bengakabuye esibhedlela. Khangele futhi ukuthi fazane ehambela abantwana esibhedlela ubaba kumba kwathi abadala labo anti nxa bengazange betho kuyabanzimela futhi. And izikhathi eziningi abesifazane kuyabahlupha ukuthi bevumele ukuthi abantwana kwenziwa ama-procedures kibo, ngoba bayabesithi kumele kuqale kube abanye abadala kumbe abokhulu labogogo bebuye bezokhuluma njeobeyibo abanikazi babantwana. So sikhangelane layo yena le into iyi-challenge kakhulu kithi nodokotela, ngoba isikhathi sayo sese sihamba abaduze lokhu ehambe esibhedlela umuntu wesifazane abantu abasekhaya ukuthi bebuyele zenza isisizo.
Abesifazane abanjalo libaxwayisa lithini?
Siyabaxwayisa sizama ukukhuluma lawo, but sesinanzela ukuthi abesifazane abaningi abakwazi amalungelo labo ahambelana lento zempilakahle. Baya bengakwazi bengazisisi isikhathi esiningi ukuthi umntwana lo ukugula kumbe ungaba ngumntwana ungaba kuyiphi isihlobo sakhe. Izikhathi eziningi izihlobo ziyabe zingazisisi ukuthi kuyabe kusenzakala.
Sesikhangela yona inhlanganiso yenu, kahle kahle kuyini elikwenzayo elingathi kuyanceda abantu?
Siyabe sifuna ukuthi sithole ama-opportunities anjengalawo, ngoba izikhathi eziningi siyabe sokho sikhuluma sihlezi ematafuleni, kodwa uma singakhulumanga le ningi yabantu abaseZimbabwe, abantu nxa bengawazi ama-rights abo siyabe singayenzanga umsebenzi wethu njengabodokotela. Kuyabe sikwenza kathesi ukuthi abodokotela babe buya bezokhuluma labantu belalele erediweni. Kwezi zikhathi kuyayenziwa ama-talks ivini esikolo izinto emachurchini nxa abantu befuna ukufunda ngama-rights abo, ama-health rights abo, babe bayakwanisa ukudingeka izindlela ukuthi abantu befunde kanjani. But by right vele abantu kumele besuke esikolo sebekwazi ama-rights abo, bengabikwazi ama-rights abo njengabantwana kuphela, but bekwazi ama-rights wonke hambeana nomuntu. Ku-organization nale kulama-students futhi ayabe esebenza lamanye ama-students kwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuzisana kuma-levels wona lawo. Sisebenza futhi ne-International Organization of Rights, siyabe sisebenza labo sincedisana ukuthi even ne-organization yama-lawyers sonke siyabe sifundisa abantu bekwazi ama-rights abo. Siyabe sisebenza ngendlela ezishiyeneyo, abanye labo betageta ukuhambelana lawo izindaba ama-women lawyers izibabhe women lawyers layo futhi iyabe ikhona khona lawo.
Umsebenzi wenu libona ingani uyaletha yini umahluko elizweni?
nxa sikhuluma uhulumende yabelalela esenza ama-responsi afanele. So ngeke sithi umsebenzi wethu angeke sikhangele phansi ngoba siyakwanisa ukukhulumela abantu izinto ezisenzakayo.
Lesibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo dokotela, lingavaleli sabalale.
Zihlale kuhle iningi laseZimbabwe libekwazi amalungelo nama-health rights. Siyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Sikhululiwe Ngwenya, olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Sixoxela ye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha kuhlelo lwethu lonalolu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lela ngelihle.
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pint of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then they show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound sound like a bulldozer. Feel like a double decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right. And no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say what you want drink, me say rum. Them say can you hold it, me say bring it rum come chow. Hey, you know sister that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come, he gone down. Fourth one come, he gone down. When the fifth one come, them ask me again, them say, are you sure that you can manage them? Chew me a guan like big man front a friend. Me say, oh you mean, give me five more of them. Sixth one come, no problem. Seventh one come, no problem. Eighth one come, no problem. Ninth one come, no problem. When the tenth one come, me say, Lord, how are this? Why am I doing this foolishness? Why is the room spinning like this? Lord, my God, I think I'm going to be drink too much and you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, and drinking them gone, some people. Oh, and drinking them gone, 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 gone. Oh, and drinking them gone, some people. Oh, and drinking them gone. Like the girl me used to know by the name of Susie. Oh, one glass of vodka, she get tipsy. Yes, tell everybody her life story. Any man want her, well, she very easy. One night she's so drunk, totally. She no remember not a thing about it. 9 months later, blue baby. But the bad thing is she no know the daddy. If a Tom, if a Dick, Harry could be Harry. Could be Fred, could be John, Harry could be Larry. Could be Jack, couldn't be Jill, but it could be Harry. The only thing we know for certain, it was not me. Nobody drink too much if you can't take it. No drink too much if you can't hold it. Nobody drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Why drink till you're paralytic? Every minute you are run a toilet. He make you broke when in a public. Regurgitate upon your carpet. Make you tell everybody all your secret. No drink too much.
No drink too much if you can't take it. Ingoma ka Makabi is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeMarabastard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.